Yeah, mnumzana sonke sikhathele ngoba kusethu sile kakhulu ukuthi kathi kuhamba njani ngumuntu engasebenza laye kakhulu kumabhayi elections lapha ekuswelakaleni kukakansela we-extension uMasunda ngasebenza laye kakhulu engumuntu ozimiseleyo umuntu ongelankhani kungenani ukuthi wayeyi-national member kodwa wayezehlisa esenzela ukuthi umsebenzi uhambe kahle so yikulahlekelwa okukhulu kakhulu
lingaba lolwazi yini lokuthi udliwe yini ube gula kuhambe njani
okwakhathesi abantu basaphonga ukukhuluma nje besithi kuthiwa khona uwile uthe sewile wase sokukhanya ukuthi ama-doctors bathi ule cancer njalo wasetshona kodwa-ke ha kungaba ngumkhuhlwane bani ngaze ibe yikensa ikensa enjani leyo iphonga ukuthatha umuntu silibele nje kangaka engazange atshengise ukuthi khona uyagula kumbe kunjani hhayi engumuntu ozihambelayo nje
umshayi ungamchaza uthi ube ngumuntu onjani ubesebenza njani labantu njengelunga ledale lephalamende njalo belisebenza njani laye kubandla
umshayi ngumuntu kade eziyehlisa kakhulu ngumuntu akade engelandaba lo muntu nxa likhuluma ngumuntu wayelalela ukhuluma lokho okukhulumayo liphendulana kuhle kuhle engumuntu ohlala ezihlekela nje nxa efaka ama-contributions akhe kuphalamenti ngumuntu wayekhuluma into elengqondo ngazi umkhangele ezikhulumela so ngumuntu owayeright kakhulu okuthi siyeza ubuhlungu mnumzana okuthi kanti kuyini sibili sibili umuntu onjengomshayi ukuthi khona athathwe ngendlela enje kusizise ubuhlungu obukhulu kakhulu.